Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana mthwakazi kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 23 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhutshwe ama-by-elections awamakhansila eChipinge laseKaripa namuhla, abanye bekhala ngokuthi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebebaningi kakhulu, kanti abanye bebebanjwa ngamandla ukuthatha imifanekiso yama-ballot papers ukuze kukhanye ukuthi bavotele bani. Lanxa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Chiwenga, uChiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZANU-PF kukhetho. I-World Health Organization isihlele i-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele, i-Global Health Emergency. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections awamakhansila eChipinge kuward 16 laseKaripa kuward 5 namuhla. Ezinye inhlanganiso zisithi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebekhanya bebaningi kakhulu. Kule mbiko njalo ethi abantu bebebanjwa ngamandla eChipinge ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuze kuvele ukuthi bavotele bani. Kodwa iZimbabwe Electoral Commission yethu le umbiko ikulandula lokhu. EKaripa lakho inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu bebekhanya behamba ngamaqembu besiyavota angani bahleliwe. Impumela yalolu khetho ayikaziswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth and Community Development, uNkosazana Sali Mlambo, wasichasisela ngokwenzakale eChipinge.
Abantu baphumile kancane ukuthi bezovota, kodwa bekukhanya kulabo mama abaningi ababuye ukuzovota kulabo baba. Lokuthi abantu akade bencediswa khona ukuthi bevote bebebaningi kakhulu, kodwa kungenani hhayi kuhambe kahle.
Bekungeladlakela kumbe ukwethuselana?
Hhayi, bekungela. Abantu bebevota kahle sibili sibili. Hhayi, umdlakela bekungela. Abantu baziphumele kahle, babuya bavota kahle. Into kuphele engathi ayisiphathanga kahle ukuthi abantu abancedisiweyo ukuthi bevote, hhayi, bebekungathi baningi kakhulu okungabantu abedlula i-50 khona lapha. So hhayi, akukho nomali kakhulu, kodwa hhayi, into yakhona singathi abantu bavote kahle. Bekungenamsindo, bekulokuthula, abantu bebengena bevote bephume behambe.
Laba elithi bebencediswa ukuvota njalo bekhanya bebaningi, isizathu ngokubona kwenu kuyini?
Mina ngokubona kwami lokhu yikuthi kungabe kuyizindlela zokuthi umuntu ebe lamavota ngathi maningi, ngoba ungabona kulabantu abedlula ithuma nanhlanu abancediswayo. Ha, elizweni lakithi ayisonto esingathi ijwayelekile, ngoba abaningi bakwanisa ukubona, bakwanisa ukubhala, bakwanisa ukuzifakela lapho abafuna khona uxa wabo. Kodwa okwanamhlanje hhayi, bebebaningi kuyukuthi kungabe kuyi-strategy yokuthi omunye umuntu ufuna ukuthi yena ekwanise ukuthi ethole amavoti amaningi. Ngikucabangela nje, ngoba hhayi, bebebaningi kakhulu abancedisiweyo.
UNkosazana Sali Mlambo ngowenhlanganiso yePlatform for Youth and Community Development. lanqa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Uchiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZanu PF kukhetho oluzayo. Uchiwenga wethule amazwi la kuvideo efakwe enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana. Ubekhanya ekhuluma emhlanganweni weZanu PF lapho akhuthaze khona abasekeli baleli bandla ukuthi bayevota ngobunengi. Abanye bathi kulokulwisana phakathi kukaChiwenga loMnangagwa okufana nje lalokho obekukhona kuZanu PF ngesikhathi seG40 leselacoste. Sixoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yikubana umnumzana olisekela phini likamongameli kungabe kuliqiniso ukubana isihlalo uyasifuna njalo akuthoyo akuhlukananga labakwenza ngo-2017 umukhumbula ngo-2017 even sebe kulanda zonke izikhathi uEmmerson wayesithi yena is loyal to Mgabe bonke obed kodwa bepheka okunye so ayisibo bantu ongathi ngoba bathe ubuso sidikho abakuthoyo ngabantu abatho something besenza something so ukuthi yena engabe efuna isihlalo sikamongameli ngibona ngani lokho singazake sakuvalekela kunjalo ngoba bonke laba bantu abayenza zonke lezi zinto kuyafana exactly script sangkhona laba senza ngo-2016 2017 bese yakhipha uMgabe lalo basebemvalele bathi bona babefika bemsalute bethi bona bayamsekela bayamhlonipha kodwa balwisa amasela amsekelileyo kodwa kwagcina kusenzakala ukuthi sabona sebe instruct izana ukuthi kayipassi vote of no confidence in him be instruct parliament ukuthi kayimpeach so konke lokhu abakuthoyo lokuthi bayamsekela ngibona ngazathi yebo yebo baya kutho kodwa isikho abakuthoyo njalo ukuthi sihlalo yasifuna kuliqiniso akula muntu angafuna ukuba ngumsekeli kamongameli engafuna ukuba ngumongameli so ukuthi wakhulula icombat wathatha isuti waba nguvice president kuyatshengisa ukuthi uyafuna isihlalo sokuphatha ilizwe so kungazake kusimangalise lokho.
IZANU ithi ayilakuthandabuza ukuthi izanqoba kukhetho oluzayo kodwa ngendlela umnotho obhidlike ngayo ubona kusibalula yini lokho
okomnotho ilizwe lifile kudala vele lifile so kudala sivota vele lifile okuqakathekileyo kuphela ukubana amabandla aphikisayo abezonkonzo i-civic society kabakhuthaza abantu bebhalisa abantu bevote mbona ngazathi yikho okudingakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele i-World Health Organization isihlele umkhuhlane we-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele i-Global Health Emergency. Umkhokheli walinhlanganiso uDr. Tedros Ghebreyesus wazise namuhla ukuthi lanxa ungakasabalali kakhulu lomkhuhlane amazwe kumele awunanzelele athathe amanyathelo okuvikela. Abanye bathi besabela ukuthi lomkhuhlane ungahlasela ngamandla ufanele COVID-19. Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zeMatanangombe eGwanda South ezasungula isivande sokulima ngokuthelezela zincediswa inhlanganiso yePractical Action zithi impilo yazo isiguqukile nanku sezisenelisa ukuphilisa izimuli ngemali eziyitholayo ngokuthengisa izilimo. uAlbert Ncube weStudio 7 uyalandisa.
Omama abangamathumi amabili lantathu kanye labesilisa abalithumi lasikhombisa babumba iqembu letswelabhili esiqintini seMatanangombe ku-16 eGwanda elilima ngokuthelezela. Amalungu etswelabhili esiqoqelayo athi selokhu asungula lesi sivande impilo zawo seziguquke zabangcono. Unkosikazi Debra Ncube olilunga letswelabhili uthi lesi sivande siyabasiza kakhulu ngalesi sikhathi bebhekane lendlala kanye lokubhiliwa komnotho.
Nxa sesithengisile siyakwanisa ukuthi sibhatalele abantwana e-schoolfees, sisize abaswelayo, sisize ezibhedlela, sisize ezikolo.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Thando Mawuba, elinye ilunga letswelabhili.
Isikhathi sokwenzelwa sesiyadlula, sikhathi sekuyisikhathi sokuthi sivuke sizenzele njengabomama. Ukube sikhala ngomkhonomi, amanzi ekhona, izandla zikhona, ingqondo zikhona, akusasebenzi.
Unkosikazi Lihlo Nolonare obona ngokudinga imkambo yokuthengisa abakulimayo uthi basiza njalo lomphakathi esigabeni lapho kuthe kwaba lomonakalo. Uthi kodwa babhekane lodubo lokuthwala izilimo zabo besiya emkambo.
Izilimo zonke esizilimayo zikudemand sibili, kodwa i-transport yokuzithwala sizisa kulezo ndawo kanye lasemkambeni lapho ezidingakala khona yikho okuba nzima khona.
Ugatsha lwezokulima solukhuthaze uzulu emaphandleni uthi agxile kwinhlelo zokulima ngokuthelezela ukuzamelana lokungani okuhle kwezulu okudala ukuguquka komumo omkhathi, i-climate change. Kusenjalo inani labatsha elihlola amabizo okuvoters roll emaphandleni kubikwa liphansi. Sixoxe lomnumzana Vusa Nkala oyegungwe.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo, balutshwana amadoda. Ma sithi siyakhuluma nabo amayuthi abaningi ubabuza urejistile uze besithi hhayi lokho kuyafana nje.
Umqondisi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezansi emaNdebeleni, umnumzana Rapson Nyoni uthi kubalulekile ukuthi uZulu aphatheke kulolu hlelo.
Nxa ungekho ebhukwini lona leliyana kuyabe kusitsho ukuthi awusozwenelise ukuthi uthathe irayithi yakho, ilungelo lakho lokuvota, lokukhetha noma yiphi i-election. Usoze ukwanise ukuthi uvote nxa ibizo lakho lingekho.
Ngalokhu kuthaza uZulu ukuthi ahambe ngobunengi uyahlola amabizo akhe ku-voters roll kunsuku eziseleyo.
Ngabahambe abantu bayekhangela balungise okufanele kulungiswe. I-voters roll yethu ibe yi-voters roll ephilayo etsho khonokho esikukho sisiya ku-delimitation.
Uhlelo lokuhlola i-voters roll luzaqhutshwa ngolwesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlelam shweshwe
lamlela nampa bafuke mbula
chana nana ina.
Siyabonga Albeta kuhlelo lwabesifazana sixoxa lonkosazana Debra Mukasa, yena ozisebenzayo uyisiphathamandla kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Simbuze ukuthi injani impilo ngobunzima obukhona kulezi nsuku.
Thina njengabesifazane siphila nzima kulezi nsuku. Thina njengathi sithengisayo, sihoda sithengisa okuthiyeneyo, imali yethu yeZimbabwe ikhanya kayibambeki. Ngikhuluma nje la zona lezi mali zangaphandle kwelizwe, ama rate yangkhona lezitolo ezithatha ngayo imali yangkhona, ugcina vele ubona ukuthi ugida ndawonye ngoba ola mpumela ungathengisa uthole okuyi-20 user. Uthi mana ngingene esitolo zathola kuyokuthi isitolo sesisebenzisa vele imkambo esensitha ekureturni kwabo. Uzathola ukuthi vele into ye-$2 nxa usuyikhangele vele ngemkambeni yensitha iyabe sidura sokungathi into ye-5 US. So hayi sithila nzima sibelive nalapho sithengisela khona kuba nzima nxa sikhangele lathi sinyanga ngathi siqalisele ukuphela ebantwini abanjengayo abasebenzela ohulumende kodwa uzathola ukuthi vele kabathwembele eduzane ukuthi bezothenga especially kulaba abathengisa izimpahla ukuthi laba abathengisa ukudla kungconana ngoba belo yabo kumele usuku uhambe endlini uthwele itamati kumele usuku uhambe endlini uthwele isinkwa kodwa khona lokho vele kuba kuntutshwane njani hhayi imali yethu vele sitshayelela phansi imali yethu vele ikhanya kayisilavalu
nxa sesikhangela laba esingathi ngama-single mothers umuntu uyabe ngowesifazana elemuli kumele akhusele abantwana kodwa akalayo omunye omncedisayo ubona ungathi bathwele nzima okunganani
sethwele nzima lami ngomunye wangkhona khona basendleka ukuthi nango uzengeqambe usufuna ngeomi sethwele nzima kakhulu ngoba uzathi ukhangele ukuthi umntwana especially nxa unabantwana kumbe ningithi ufunde esikoleni lapha agada khona uzathi ukudinga i-transport uthi ukudinga izikastini uthi ukudinga sithwele nzima kakhulu lami ngiyisindlimazela abantwana abafundayo kalese ngelo mntwana obhalayo ugrade 7 imali yangkhona lalokho esikuthengisa jalo sikhangela ukuthi sile competition lapha edrobheni yokuthengisa okulwela ama-custom wona lawo avela futhi angelamali so ungabona i-custom ikulanda ifika lawo ithenge kumbeni ukuthumele leyo ecokeshi usuyagijima njalo ususiya emkambeni yensito susuyadinga leyo ecokeshi ukuthi uyintshintshe kube li-US so omama abanjalo abanjengami bathole nzima kakhulu kulezitresi sibile zokuthi asikwazi ngakumbeni uhulumende yasibona kazo omama abanjengabona laba bangaloku ngama-graduate okuza imalinyana obakuphiwayo njengabosindly parents okuthi kubancedise manje thina njengangapha ezimbabwe kasila singomama abalezizintandane labantwana abangikhona sozintandane zoto ezigcineneyo
liyake lifikise isicelo esinjalo yini kuhulumente mhlawumbe nxa lithe lahlangana labaphathi ntambo kungaba mhlawumbe ngumphathi ntambo okhangelane le ndaba zabesifazane
ukufikisa siyafikisa sibili amathuba angkhona aba malutshwane ngoba phela la ma-voices abomama asuke bemalutshwane kodwa wona lawo ama-voices azamayo ukukhuluma siyazama especially nxa uhulumende ethumele laba amaqembu anjengakuthiwa ama-portfolio parliamentary committees so sake sihambe lathi siyokhuluma izicelo zethu kodwa ukuthi ziyofika uhlupho lwankhona yikuthi ama-policies ezimbabwe acrafta maybe after 5-10 years so ufind ukuthi noma singaze sikhulume nxa isikhathi singakafiki sokuthi kucubungulwe kukhangele ku-amende ama-policies laayabevele ekhona kuyathatha isikhathi kodwa ukukhuluma sibili hhayi siyazama sibili njengabomama ukusukuma siphakamele phezulu sikhulume ngoba zinhlupho sibili eziningi kakhulu ezibamba omama especially laba balabantwana omama abazilisela bodwa abantwana bengelabo babo siyakhangela sibili kakhulu ukuthi ngaye siyafisela sibili ukuthi uhulumende ngabe uyayiredusa isikhathi sokukhangela soku-amenda ama-policies ngoba ufinde ukuthi ama-policies amaningi amendwa maybe after 5 or 10 years.
Unkosazana Deborah Mukasa uphila ngokuthengisa njalo ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalithona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti ukwamukela ehlelweni. Ngiyakubingelela, ngibingelela labalaleli bonke.
Ungasitshela ukuthi udaba lokwakhiwa kwamadamu lokho esikuzwayo ukuthi kuzenzakala nguhulumende asonto enhle yini, ikakhulu nxa sikhangele ukubana amadamu akhona amanye kuthiwa azaba elamandla kagetsi.
Indaba ye-12 dam project le indaba othi nxa uyilalele inhle kakhulu, indaba ejabulisa kakhulu ngoba idamu liba luncedo kakhulu. Wathi ngibale wise sithi inhle linda. Okokuqala wonanje amadamu azenza ukuthi abantu babe lamanzi, indawo lapheza akhe khona zithola amanzi, amadorobho lamatown aseduze athola amanzi ngobunenge. Izakhamize ezakhona apho zithola amanzi, ubuyanga bamanzi buzanciphiswa kakhulu. Number 2 ngakhangela indlela abawadesigne ngayo la amadamu, kuthiwa kuzaba khona ama projects atshiyeneyo okulima, awoku thinhlanzi awe tourism, kukanti kube khona nama project ukuthi kube khona amagetsi ayenziwa khona. Into enhlekele yonxa uyikhangele ngoba eqinisweni asisafuni kube lokho esisebenzisa ugetsi ovela emalahleni ngoba kuyaphambanisa ezemvelo, kuncedisa iclimate change okuyinto esilimazayo kakhulu. So ikwenzi nxa ukukhangele nje ku surface hayi kukhanya kuyinto enhle ngoba kuzadala futhi lemsebenzi ngesikhathi lapho kusenzakala. Kunengi nje ukukhanya ngani kuhle othi nxa ukhanyele ngelihlo elingagcilanga elingagcilisanga, hayi ukhanya nje yonke into kungani nje ithara nje kuyathelela njalo.
Manje elikusolayo kuyini?
Kulezinto ezingani ziyasikhathaza thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights nxa sikhanyela indaba yokwakhiwa kwamadamona. Ngizazibalisa ngokuphangisa. Okokuqala sibonile imali ekuthiwa izakhutshwa kweni amadamu layo ezasetshenziswa. Imali le ikakhulu ngananzelela amaningi akhona anganafuna ukwakhiwa izinkampani zamaChina. Esize sizibuze ukuthi nxa amaChina efaka imali engaka wona atholani. Phele eqinisweni budi asosocial labalalela social welfare le ikumbe you know asonkonzo kaJesu ukuthi uzosifela sonke. Manje uhulumende wethu kasiniki ka disclose ukuthi dilivana lenzela amaChina ukuze bona bathe imali yonke le ngoba sizacina sifika ku point lapho madam laza kunesiba madam amaChina khona sizacina sifika ku point kaningxenye kunje kwakhiwa idamu kanti ama minerals ethu wonke asehambile. Into yokuqala okumele ivele yona le. Number 2 kulento leyo uthi ngama environmental impact assessment reports lapho ukukhangela ukuthi idamu leli lizaphambanisa njani ezemvelo, lizaphambanisa njani abantu. Izinwa kayikufake kube segcekeni because these are major projects. Then okwesithathu yikuthi abantu laba kade behlala lapho kusokuzaba namanzi khona abanye bazadudulwa, abanye umhlabathi wona lowo buyamadlelo abo. Sokusitsha ukuthi iland use ukusetshenziswa kwalana indawo sizasubu sizantshintshwa. Bazabenefita njani bona lokho esithi ngesikhiwa yi-benefit sharing? Nxa lisenza inzuzo yamagetsi izakhamizi ezikhona apho zitholane emagetsini, nxa lisenza i-tourism inhlanzi zitholani kikho? Ngiyazi ukuthi omunye umuntu uzathi hantsho vele umhlabathi abakiwo ngahulumente. Uhulumende mbani kanti? Ngaphandle kokuthi nxa sesivuma ukuthi uhulumende kaye kayishowa abantu, kodwa nxa uhulumende ngowabantu enzwe ngabantu efakwe ngabantu kutsho ukuthi uhulumende ngabantu, kutsho ukuthi umhlabathi ledamu leli ngelabantu. So bona abantu batholani? So into ezinjalo kazicaci yizinto okumele zibekwe egcekeni khathesi ngalesi sikhathi kusakhiwa ukuze linto ekhanya inhle kangaka ubuhle bayo bubonakale ngoba sizabe sibhizi sicelebrate sithi into enhle kanti impisi embathi isikhumba semvu.
Lo ke bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo lila.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo ye Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 2 Harare City 1, FC Platinum 1 ZPC Caribas 0, Dynamos 3 Chicken Inn 0, Yada 1 Ngezi Platinum 0. Siziphethe hezo suku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lerumba ele African Sound Collection. weqembu ezethula.
Mbingelele umsakazi, mphile mbingelele nabo bonke abalaleli ngezindawo ezehlukeneyo. Kusho ukuthi okhulumayo ngumlangatheli Ncube odabuka eTholotsho eChakabane. Siqale ukukhipha i-album idlala lethu lokuqala ngo-2018 besibiza sithi ngufundisi. Then ngo-2019 sazokhipha i-album yesibili enesihloko esigama lami. Sazokhipha ke ama-single tracks kusho ukuthi kunyaka lophelileyo sikhiphe i-single track ngo-November enesihloko esithi Ukuzala. This year sazokhipha inye ethi Intandane.
Lapha sikhuluma ngempilo yezintandane. Wazi kubuhlungu ukuthi ucuke umntwana mayitshiwe ngabazali. Ethi mangabe sesigcinwe ngabantu, umuntu uthole ikhiphe lezondo phezu komntwana. Okokuthi nalapho umntwana mangeke ecela nje. Uthole umntwana ecela nje iyunifomu yekwesikolo noma ibhuku. Kulabuza umuntu esithi mangabe umzali ejolile uzothi hamba uyocela ethuneni khona le. Orwambi yocela kwena lawo mzali wakho.
Utholakala ngaphi umculo wenu, kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Mangabe kuthiwa umuntu ufuna ukutholana nathi, uyasithola ku 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine WhatsApp mangabe kuthiwa mhlawumbe umuntu uyafona ukufona or mhlawumbe uWhatsApp siyatholakala khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwi.
Bengicela isapoti kakhulu kubo bonke abantu, umnyuzi kuhamba ufike kuzindawo zonke nalapho ngekho khona. Bese ngithi mina futhi ngibonge kulabo abanye asebesixhasile kuyo yonke nje indlela yomculo besiphezu kwawo, abanye bebesisiza ngento eziningi. Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu onothando nomnyuzik wethu. Ngisisho futhi nokuthi abanye nabo abangakawuzwa, ngiyafisa ukuthi kubethiwa niyawuzwa, ufike nakini, ufinyelele kuzo zonke indawo.
Uphuma ke enkundleni umlangatheli Ncube leqembu lakhe le African Sound Collection ngale. Bophe bahlabela ke kamnandi abafana be-African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kuqhutshwe ama-by-elections amakhansila eChipinge laseKaripa, abanye bekhala ngokuthi labo ekade bencediswa ukuvota bebebaningi kakhulu. Kanti labanye bebebanjwa ngamandla ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuthi kukhanye ukuthi bavotele bani. Izek iyakulandula lokhu. Kwanele yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.